Soku izika disenda baku VOA Njebele.
Siyabonga Tanono Kawande. Linga alifuka njani zulugandaba hola mgele msakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla zoku 5 Mfufu 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga edalela eParliamente omnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole labanye abalithumi lantathu asebencitshwe isibambiso sebail sebelokhu babotshwa kunyanga ezine ezedluleyo bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamuhla.
Okungimangazayo ukuthi kambe nxa kuthiwa kuyaholwa uholwa umumbu abawunikezwa ngama-organization angasiyena uhulumende weZimbabwe.
Ibandla leZANU-PF letheswa icala lokuvala abantu ngamanga ukuze batshone belayinela umumbu ongekhoyo e-insiza lapho okulokhetho lwama-by elections linyanga.
Ngiyamuzwa umagalela mafa lapha kanti kodwa mina kamvumelane laye ngalokho akukhulumayo ikakhulu nxa ekhuluma ngendaba kaSibethe Msengezi. Kanti yena ungena njani umasimafa endaweni kaSibethe Msengezi?
Ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule uphendula umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC umnumzana Felix Magalela Mafazivanda owathi yena lomnumzana Joseph Chuma bayehluleka ukusola ukuthiswa kwendlu yelunga lebandla lezanu PF umnumzana Saibeth Msengezi.
Ngenxa yokuthi laba bantu abasebenzisa amadonki sebelama-customer ezindaweni ezithiyethiyeneyo ezigoqela Cowdrey Park, Olobhengu, Olomagwegwe, uyafika sibuze ufike khonale le mayadini woQueen's Park uhlangane nezinqola zakhona.
Izakhamizi zakoBulawayo sezihlangane lodubo lwabo babhemi ababhodabhoda emalokitshini Santando bengeluswa njalo besidla okulinyiweyo ezivandeni zabo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Amalunga edalela eParliamente omnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole labanye abalithumi lantathu asebencitshwe isibambiso sebail sebelokhu babotshwa kunyanga ezine ezedluleyo bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamuhla bezama njalo ukuphiwa ibail. Usikhala labanye bakhe betheswa icala lokuphehla udlame ngemva kokubulawa kwelunga le-CCC uMoblessing Ali etshitungwiza ngenyanga kaNhlangula. Sebencitshwe ibail kaningi-ningi kodwa bafake isicelo esitsha ngemva kogwalo olusayinwe ngabantu abedlula amachumi azinkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000 besekela ukuphiwa kwabasolwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso. Abalandeli bebandla le-CCC bathi bazabuthana emthethwandaba eHarare lamhlanje betshengisela usekelo. Ibandla leZANU-PF letheswa icala lokuvala abantu ngamanga ukuze batshone belayinele umumbu ongekhoyo e-insiza lapho okulokhetho lwe-by election khona linyanga. Umgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo utshele Studio 7 ukuthi kuyaxokozela esigabeni sakhe phambilini kwalolu khetho mhlazi ku-22 kuyona le inyanga.
Kube isimanga sokuthi kona ibandla lokwehluleka iZANU-PF alika deli ngokurobha abantu bakithi, ngokuyabhyuza abantu bakithi, ngokubahlukumeza abantu bakithi. Singene emzini yabantu njengenjwayelo, sithola kungelabantu yonke indawo, saya ethudi one ezitolo abantu bagcwele, abantu kade befika bo 700-800 ezitolo, abantu behleli bebhalisa ukuthi abahola umumbu ku 22 okufana nayo 40 umbuzo ebenginawo ngangihlana nabantu ngiyababuza ukuthi laba lapha kwenziwani bathi sisi ngolesine lokho esikhona la lokho esiphenduka kuthiwa kona umumbu yabuya lempuphu yabuya ukubana sizehola ngibuza ukuthi kambe lokho lehlela likwazi ukuthi buya nini bathi kasikwazi lokho okwedwa ukufika sibhala lokho esibizwa ngamagama sibhalisa ukuthi impuphu yabuya ngase ngibuza omunye ubaba samabhizinisi ukuthi awu kambe abantu bakithi barojwa kangaka kwenziwa yini wangiphendula wathi yebo abantu bezane izikhulu zezane zafika la zathi ukuze sibambe abantu kumele siyenze iplani sibarobhe sibabize ukuthi kuyaholwa okwenzela ukuthi amanye ama-opposition party nxa efika endaweni abafuna ekhampeni abangabatholi okungimangazayo yukuthi kambe nxa kuthiwa kuyaholwa kuholwa umumbu abawunikezwa ngama-organization angasiyena uhulumende wezimbabwe abantu bavunyelwa babuya begqoke amadlaliya abantu bagqoke intsaro zezalo bagqoke amakepesi ezalo bagqoke izikipa zezalo bahleli ngeziququku nge-10-10 5-5-20 behleli abantu bakankulunkulu bethwele nzima so ngihlaba umkhosi ngithi kibo bantu bakithi bantu bematopo akula ongalambanga sonke silambile kodwa kubuhlungu esikwenzwayo ngoba whole day lithona lihlalisiwe akulanto eliyitholayo ceda ama-3 njengoba sekuyi-3 days lokho lisiya ezitolo kambe okwenu likwenza nini ingaba yindlala esisiboniso kumele sihlupheke kangaka yini so abantu ekade sibabona kade sibatshela ukuthi hayi siyabona abantu bakithi kulungile ngoba indlala elenza ukuthi lisetshenzwe kanje kodwa sisethemba kula kudla okuzabuya nxa ukudla kuzabuyathathani ngoba ukudla lokhu ngokwenu vele kodwa ngaseli siyavota livotele i-CCC umama uSindi Songwenya abantu balovalwa abantu balesiye abantu bathi nxa singahlala emizini yethu kuthiwa kona lo ngasoze ebuye noma ngabe indlala singakanani ngeke kuthole ukuhola so ngimemo isimemo leso ukuthi bantu bemaxopo wathi 2 31 32 kambe shuwa ingaba siwoneni ukusenza sipanishwe kangaka ene ngepunishment eyenziwe yizano okulihlalisa 3 days lokho belibiza belizehola kukhombisa ukuthi for 42 years lokho beliropa kodwa kathesi lokho elingananzeleli
Alo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini sihlalo webandla lesiCC esigabeni seMathepeleland South njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi sizamile ukukhuluma labebandla lezana uPF kulumango kodwa kwehlula Ilunga lebandla lezana uPF umnumzana Believe Gawule usephendule umsekeli wesikhulumeli sebandla lesiCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda owatshela iStudio 7 ukuthi yena lomnumzana Joseph Chuma bayehluleka ukusola ukuthiswa kwendlu yelunga lebandla umnumzana Saibeth Msengezi uMafa uthi amalunga ebandla lezana uPF alosiko lokusekela umongameli lanxa esehluleka ukubusa njengokwakwenzakala ngesikhathi sikamongameli Robert Mugabe lokwenzakala kathesi ngomnangagwa uGawule usithumele impendulo yakhe kumakhalekhukhwini ngendaba yonale kesizwe ukuthi uthini
ngiyamuzwa uMagalela Mafa lapha kanti kodwa mina kamvumelane laye ngalokho akukhulumayo ikakhulu nxa ekhuluma ngendaba kaSibethe Msengezi kanti yena ungena njani uMafa endaweni kaSibethe Msengezi uSibethe Msengezi miyazi ukuthi ngomunye umuntu nje laye njengabantu bonke akuyini okumangalisayo ngoSibethe Msengezi Msengezi lo indaba kanti ukhulunyelwa nguye ngowabo yini yibo abamthumileyo yini ukuthi ayenze kunokwakwenzayo kume njalo anje abona into as kunywa walinda masari la hizo zenete zikonu kuti wabe tisenu wa kuti wa baenzi zintuwe zimbi kutuwe izano PFE kwenza iti kukukona loko kuti wabe kukunuma kati oso linda masari kuti wabe hamba pesha fundiswa kuti baenzi njani wabe ngolise izano PFE intuwe siyazi yola kateta kupela kukona ene kateta wale kube kwenza futi pesha pambili intuwe njenga zenete ati sizibona kono kwate kutuwa yeye umuntu
Izakhamizi zakoBulawayo zibikwa zibhekane lodubo lwabo babhemi amadonki ababhodabhoda emalokitshini Santando bengeluswa muntu besidla imibhida ezivandeni. Obabhemi laba ngabasetshenziswa ukuthwala okuthengiswayo okugoqela inhlabathi yokwakha inkuni umquba lokunye okuthiyetshiyeneyo. Ugeina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Udubo lwamadonki lwaluvame kakhulu ePhumula, siyakwazi sonke ukuthi ePhumula kwakuthiwa kusemadonkini, kodwa ke ngenxa yokuthi laba bantu abasebenzisa amadonki sebelamacustomer ezindaweni ezijetshiyeneyo ezigoqela o-Country Park, oloBhengu, oloMagwegwe, uyafika sibili uzufike khonale le mayadini kuwo-Queens Park uhlangana nezingqola zakhona usuya kibo uNkulumane konke le. Ngokunjalo-ke idonki nxa yeke yahamba umango ingatshayisa ivulele ikhululwe iyazihambela lapho efuna ukuya khona. Okunye njalo esikuqaphelayo ukuthi idonki kayikhothwa lapho eke yafika khona, so ziyabuyela.
Abanikazi bobabhemi laba ngobani?
Abanikazi bamadonki bayazisusa idonki lezo bezigcotshela kwezinye indawo, yikho kubangela ukuthi ufice ukuthi imibhida yabantu isidliwe, ezinye sezigcwele emgwaqweni. Ngiyakhumbula ngempela vingiyanjesanlenye ifile loBhemu la extension laphana duzane lesizan e-turn off esenta yomgwaqo okutshengisela ukuthi yayitshayiwe nje ngesikhathi zekuseni. Khonokhana-ke kubangelwa ukuthi bona
amadonki sebezichithikisa abagcwele yonke indawo okungasafana nakudala sasikwazi ukuthi hayi ungahlangana kubuphumula kuphela.
Umthetho we-council wona uthini mayelana lenyamazana ezibhodabhodayo edolobheni?
Amadonki ngomthetho webulawa city council ama-bylaws ayo vele kawavunyelwe edolobheni ngoba idolobha siyondawo yezinyamazana. Amadonki lawo angananzela kakhulu asuka kulezi zindawo ezisemaphethelweni edolobho ezivalisa o-Methodist, o-Robert Sinyoka, lezinye izindawo ezigqagqele nje uBulawayo, laba abantu abaphila sasemi-urban or singathi bakuma-peri-urban areas. Yibo ke lapho kuvela khona udubo lolu ngoba bafuyile lezi zifuyo, ngakho-ke izifuyo lezi zigcina zichaphela edolobheni phakathi, kube sokubangela ke lolu hlupho esihlangana lalo kathesi.
Lapha dube singathi umlando ukubani njalo kwenziweni ukuthi udubo lolu lulungiswe?
Kungumlandu-ke ke City Council lathi zakhamizi ukuthi sincedisane City Council ngasithe sabona amadonki ezulazule ezigabeni zethu sibafonele bavame ukuwathatha bafaka kuma-housing offices kube sokusithi-ke laba benzele lo cala babuye bazohlawula ukuze bathole amadonki abo ngoba abantu abenza khonoko sibili ngabantu abahlala emaphethweni edolobha abanye besebenzelwe lo mkhuba wokuthi umuntu awafake endlini khonapha emalokithini amanye nje edolobheni kakhulu sike sezwa into enjalo kubophumula old kubophumula south abanye beberenta befaka amadonki onalawo mbe izindlu lezi ezingaphelanga umuntu afika afaka amadonkakhe kwenzela ukuthi angamcatsheni masefuna ukuwasebenzisa. So kungumkhuba nje osubhahile umkhuba omubi wenza ukuthi idolobho lingahlanzeki njalo idolobho libe yingozi kulaba abatshayelayo ngenxa yokuthi amadonki siyakwazi ukuthi nxa idonki ithe yangena emgwaqweni kunzima ukuthi sisuke, kayifana nenkomo ethi ngeziye ukuthi hambe ngeza umsindo wemoto ibaleki.
Lo-ke ngumnumzana Thembelane Dube ongumqondisi weBulawayo Progressive Residents Association, inhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ibandla leZANU PF lizaqhuba ukhetho lwedale leCentral Committee ngomgqibelo ozayo. Ukomisari webandla umnumzana Mike Bima uthi kulabantu abangamakhulu ayisikhombisa 734 abakade befuna ukuncintisa kodwa abafika phose ikhulu 93 balelwa ukuncintisa ngoba bengela minyaka emihlanu bengamalunga aleli bandla kuzigaba lezo abafuna ukuthi bazimele. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isethekeleli ebesivela kwele India sibotshiwe edolobheni leVictoria Falls ngomgqibelo sizama ukungenisa izidakamizwa zohlobo lweheroin ezilesilindo sama-KG ayisithobamunwemunye ngomgqibelo simiswe emthethwandaba izolo. Izidakamizwa lezi zibizwa bezingathengiswa ngemali eyingxenye yesigidi i-$500,000. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibona nibasakaza abahle, thanda ukubulisa bonke nje abakwethu, hayi hlobo labangani, hayi mphakazi wonke nje. Ngithi hhashi kwenele, masezimeleni, asevoteleni MP kaMthwakazi lo council kaMthwakazi. Siyabe sesiligqumile ibizwe ngoba siyabe silamandla okuzimela endaweni yethu. Mathi South, manika lento, mathi North. Mathi North, ngikhala ngani kakhulu ngoba yilapho esikhona, yayibona imboneni, hhayi sisemuva because ibandla lingasuze lincede ngalutho. Ngiyabonga.
Studio 7 linjani basakazi bethu, benjani lonke? Hayi siyajabula ukuzizwa izindaba zeZimbabwe, sizizwa njengoba zinjalo zitshisa, sithi libambe injalo mpela. Hayi umsakazi ongasekela ihlangothi ovumelela noma ngubani ofuna ukukhuluma kuStudio 7, hayi siyalibonga, siyalibonga. Kungasithini kube kuningi okweZimbabwe sikwazi ngoba kuyafihla into eziningi zeZimbabwe, but uStudio 7 ake azikhipha njengoba zinjalo, sithi libambe injalo, liqhubekele phambili ngomsebenzi wenu lonke nje. Hayi namhlanje uzophawula nje kancane.
nje ngezanipf futhi hayi zanipf iqhubekela siliphambili iyaphula ulungelo likazulu kodwa ngaphithe ama-sanctions akhishwa akhishwa njalo ama-sanctions kuboshwa intatheli izindaba zigwetshwa kuboshwa abantu be-TPC kuboshwa abemthwakazi akunzima kunzima so ama-sanctions ogawule bazashona beqala bethi ama-sanctions akhishwa ama-sanctions asoze khishwa akhishwa njani kanti ama-sanctions ubona ohulumende wabamnoka ngephula ulungelo likazulu kangaka hayi hayi ogawule aboshwa akebe kancane mani ukukhulumela izanipf ithi izanipf iyawona lapha nekhaya lapha kodwa ejuma labogawule bayayibhikela sibili ungathi abantu abanjani ngambode abantu besindebeni ogawule labashumi hayi hayi kungahlolisiswa kahle abantu asoke esindebeni lapha angiboni ukuthi umuntu wesindebeni ngasapota izanu ngale ndlela
livuka njani studio 7 omuhle basakazi bonke o-ezra ogande ontungamili omathabili bonke ogeyina ngicela lingithinte olingithumelele inamba as a member yestudio ukuze nyenelise ukuxoxa layo okuningi njengomuntu omutsha ngiyalibingelela lonke ngisithi abatsha sambeni sirejista sivota sikhupheni umbuso we-ZANU-PF osihlukumezayo manje siyabotshelwa amalunga ojob sikhala basemajele akuqedakali sithwele nzima ungakhuluma uba ngumuntu omubi mina engikhulumayo ngingodaniel nqumalo owelupaka wadi khonapho elupani ngilibingelela lonke elupani kwapho sithi linjani ma-members e-TPC
Salibona Studio 7 salibonana hayi siyaphila lapha eCape Town. Cala ke ningukawule man. Cala ke ningukawule man ke ngizigawukithini man. Lalomunye wakhe bonke labantu abezala abakhulumela izalo lawo. Hayi ngiyabacela man hey ke bandilinike zona bobathathu abantu bakhulumela izalo bathi zali right. Hayi ngiyabacela. Hayi bo kushibona babona izalo basutha musi bona. Hayi ngiyabacela ke ngikhulume nabo mina. Hayi ngiyabacela ke ngibavuze nami kulento engizizwa wenhlala ngimamele si Radio 7. Athi lento engifuna engikhathaza ukuthi ngemangasakhubala wogawula ngizwa kakuhle ma ngoba nginombuzo endawo omkhulu engawubuza engifuna ubabuza wona. Ngiyabonga Studio 7 hayi ngiyabonga kakhulu. Asontweni kodwa hayi umbuzo nje engifuna ubabuza wona nje okwe 40 years le ngoba mina sithezi ngwasa sene 50 years ngisegangeni. Ngigqibe 40 years ngisegangeni sike nama 20 something years ekhaya but ngigqibe 60 years ngisegangeni. Hayi ngiyabacela ngiyabacela.
Yes Studio 7 Studio 7 njani lonke be Studio 7 Nayi siyaphila. Hayi, khuluma induna makalanga. Ngiphendula lubaba lothi khona Studio 7 ekhethu hlangothi amuzwa kahle ukuthi uqonde ukuthini ngoba kanti yena vele ekuyiphi party ngoba mayiti khona kukhunywa i-TPC kuphela angizwi ukuthi uqonde ukuthini ngoba abantu be-TPC mabe bazithandela ukukhuluma angeke bevinje umuntu njalo abantu bezanu mabafuna ukukhuluma akulanto ezabafuse kube khuluma abantu be-MP be-MRP lawo mabafuna ukukhuluma nabo akulanto ezabafuse so Studio 7 ekuhambe bakokodela ezindlini bavuse ukuthi bekhulume nkani hayi so kamuzwa ukuthi kwabani zabo ukuthini okuthi kanti yena vele ukuyiphi party oyikhulumelayo
salibonani baphathi bohlelo siyabonga inhlelo elisipha zona imihla lamalanga ungani selingala linjalo lime eqinisweni angaze siyakwazi ukuthi ogawule labochuma bakufuni khonokho zonke iziphatha amandla zezani kodwa ungasenani iqiniso liphuma njengokuba ngikhulume ngabantu labo abahlala bebotshwa bamanye amabandla aphikisayo sithi lanxa bethi kwakhona impilo yamakhiwa abantu sebekhala ukuthi izolo impilo ibingcono lobade bebotshwa ukwathi ngumuntu omnyama versus ikhiwa manje namhlanje bona abezanu baba lomoya omubi abagcwele i-corruption bayatshontsha benzani kodwa iqiniso abalifuni kungakhulunywa iqiniso umsomele ebotshwa khathesi sinampo abelokhuzeni abamabandla aphikisayo yiba basemajele bodwa akulivino yedwa lwezanu phakathi angikwazi ukuthi kathi vele babona kunjani into abayenzayo kodwa lokho bekhala ukuthi ama-sanction izijezi zazengezelelwe vele ngabe khona lo yedwa ngiyabonga
sanibonani bafowethu wonke nje mthokazi omuhle balandeli baka Studio 7 Chris Gande mfowethu sakubulisa sacela phela uhlale nawethu amarekhodi mfowethu asibe bade kakhulu senzela khona ukuthi sihlale ngithi nje angicele lapho uPaula kakhulukazi ngalo mjidalwana ozithena i-EFF wathwathi lo mjidalwana ngicabanga ukuthi unenkinga enkulu kakhulu uma ukuthi uzame ukukhampeyina kazame ngenye indlela hayi le nto uhambe tshela abantu ethi abantu baqamba amanga kantini imithemo yezamphef imbaye nasifuna abantu abafana lomsitamani tizo lizama ukulungiswa ngapha nawo busy yahlangahlanganisa bese ngithi lamadoda lawa ugawule nochuma labantu kumabheke bafowethu ningabheki ngabo laba bantu phela bayahola lokho bakwenza bawuholela ngoba angicabangi babengabantu abacabangela abantu bengayenza into ezifana nalezi bebepholisha umuntu bempholisha nje bebhizi balokho bemcomba besazi ukuthi umuntu lona isigebengu esikhulu futhi thina akasifuni noba simthwakasinje so kusho ukuthi bona inkulu into abayitholayo hhayi abakwenza kusabalungele manje ngeminye ilanga sabashona ilanga nathi unkulunkulu uzosibona hhayi ngiyabona
studio seven livuka njani kodwa lithwele njani basakazi bethu ye hhayi sibonge kakhulu kubaba umagalela mafa sibanda hhayi ubaba loo ngiyamthanda kakhulu mani yindoda leyo mani yazi ukuthi always ukhuluma mnandi amakhomenti wakhe kaphonga untshuma nje kuphele ekhuluma into angayaziyo uyayazi into akhuluma ngayo and uyamuzwa ukuthi ngumuntu onesihelo nabantu and ubatshele into enhle kabo ubaba utshuma labo baba ugawule enhle kakhulu iplani enhle kakhulu ukuthi abashiyane layo yonke le nto ezane le bejoyine amaqemba abantu asesintwini ngoba sihleli nabo bona sakhelane nabo kodwa into abazikhulumayo kuya kube buhlungu kabo ukuthi uze umuntu omdala ekhuluma amanga yohlaza tshoko babugawule ibhathi kalihlohlwa umuntu omdala yonke into ekhulunywa ngezanu PF uyakwazi nawe eqinisweni ngaphandle kokuthi uyakuholela wena ukukhuluma amanga kodwa iqiniso elisuka likhulunywa ngobaba umagalela sibani uyabukwazi ukuthi ukhuluma iqiniso yonke into ekhulunywa ngezanu PF iqiniso ayikho into elingayiyala kumbe elingayiphikisa ngoba phela kasikhulumi ngephathi yase Asia sikhuluma ngephathi yaseZimbabwe ele 40 something yezibusa kanti manje kupho okutsha ngayo esingaze liphikise limeqo lanto alazi lutho iqiniso libe lilazi hayi le abantu abadala mani ibhashi kalihlohla abantu abadala vumani makho ukuthi kukhona la okungahambi kahle khona livume lingasekeli into ngoba liholele lakwezi khona lokho selibadala for ukukhuluma amanga
lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyabonga Jeremiah, Sasbanda, Sukumalo, Anastasia Ndofu, Nondolozi Ndofu.
Eva Garcia, Shukrangai, Bata Guru, Kamakasia, Batra Maita, Baba Banga, Safari Yema, Sandra Nyaira.
Siyabonga ngengoma yakho moyo waseZimbabwe esihlabelela ke ingoma yeStudio 7 esigqibela njalo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Nxa lifuna ukulalela indaba zethu njalo yanini ku-www.voandebele.com. Kodwa ke singadibana kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Asidibane.